Endabeni zethu lamhlanje lilo Gift Dube. Inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe sokumele bashiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukubusa ngemfanelo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi kumele uhulumende abambisane labazimele bodwa ukuze balungise isimo esibi somnotho. Kulabantu abathi ikomishini ekhokhelwa uMnumzana Halema Mohlante kayisoze iphume lokufiswa nguZulu ekuhlolisiseni kokubulawa kwabantu libutho ngoncwabakazi lonyaka. ULadok namhla kuhlelo lwabatsha olwezi-connection sixoxa ngesimo esibi somnotho welizwe leZimbabwe. Abatsha baphila njani okwamanje elizweni leli? Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana yobulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowapasi 7 ntambama langowapasi 6 ekuseni kumagagazi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.